Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 lwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu iqhubeka iveza ukungamikuhle kweluhlu lwabavoti ivoters roll. Inja ezithiwa ngama pitbull ziqhubeka zihlasela abantwana labanini bazo kwele South Africa. UZulu owaphatheka ekutshengiseleni okwenzakalayo ngenyanga kaLwezi ngomnyaka ka-2017 uthi uyazisola ngalokhu ngoba isimo esiselizweni sesinzima ukwedlula lokho okwakukhona kubusa uMongameli Mugabe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eThimphatshelu iqhubeka iveza ukungamikuhle koluhlu lwabavoti ivoters roll. Kumalanga sanda kwedlula, linhlanganiso iveze ukuba kulabantu abaningi abasebenzisa inombolo zesithupha ezifanayo. Kuthi ngemva kwalokhu, linhlanganiso yaveza ukuba kulabazalwa ngemva kukamnyaka ka-1995 ababelokhu bekuluhlu luka-2013. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Akwenzakali eZimbabwe ukuthi ukhetho lube khona kungabi lensolo, lungaze lube ngolu transparent ongakanani. Kuvele kulabantu ama stakes are too high. Kwenziwa ukuthi i-politics eZimbabwe ukhika kakhulu ukhetho yindlela yokuthi abanye abantu badle. So abantu nxa bekhankasela ukhetho kabakhankasi ngengqondo, bakhankasa ngezisu ngoba i-electoral system yethu first past the post ekuthi owinile uthethe konke yenza ukuthi aba ibandle labe linqobile lithathe konke bese kusithi labe dliwe ikakhulu o triple c labo mdc babe sebekubona ngazani baqiliwe ngoba ukudla njengoba ngitshilo ngaphambilini kuyabe sokubaphunyukile etafuleni. So akusozekwekele ukuba lodlakela, akusozekwekele ukuba lomsindo ngoba akubangwa utho, kubangwa izikhundla, kubangwa ukudla, yimpi yezisu zabantu abalambileyo. Siphinde sinanzelele njalo ukuthi kanilayo futhi Zimbabwe Electoral Commission kusase lezinye izinto engakazenzi kuhle zicace okunjenge voters roll. Into emangalisayo nge voters roll ukuthi iZANU PF layo iyakhonona ithiyoni voters roll istaffwe ngabantu, kuthiwa kulabantu emadrobheni abahlala ezindaweni esizaziyo ukuthi singama office ende ngwakhatresa kahlusathola ukuthi abantu akade bezama ukuriga isystem yona leyo voters roll ngabantu eibandla elaziwayo lidominator kuma emadorobheni bona bo MDC labo MDC alliance. So ila bese usithe emakhaphandleni kube vice versa. So khona okuyikho kwenza ukuthi kuvele kube lokukhonona lokulwisana okukhulu kakhulu, kanti phezu kokho konke yimpi yezisu. Akulani lathi abantu makhazi ukuthi abantu abafuna ukuyasimela phela abantu laba babe be contesta ukuthi bagcwalise izisu zabo so akusoze kwekele ukuba lodlakela lokukhonona
inhlanganiso ye team patchelu isiveze ingxaki eziningi kakhulu kuluhlu lwabavoti ubona ungani khona ukuba kuthoyo kuzayenza na ukuthi ukhetho lungabi ngolwamukele
njengoba sengijilo ngaphambilini okwenziwe i team patchelu lanxalayo inhlanganiso le team patchelu ile into eziningi ezimbuzo eminingi kuthiwa ishadowi organization engaziwayo eZimbabwe eyabantu abaze iZimbabwe Electoral Commission ethe aleja ukuthi abantu labo babe bezama ukuhacker isystem yezezek sibe eceleni leyo ndaba bese sikhuluma ngento eyabayilethayo yebo kambe sitholile into engijongoba ngishilo ngaphambili ukuthi zana uPF iya complaina iyakhonona layo ithi ivoters roll uluhlu lwabavoti lustaffwe ngabantu abasebenzisa ama address efana nayo uzathola ukuthi kobulawayo kule ndawo enye building eyaziwayo ukuthi building yama office kodwa kulabantu abalamabizo a register ukuthi bahlala khonapho so uzathola ukuthi otsotsi bebezama ugelana lapha phakathi kwama members e opposition lawo ebandleli busayo abanye lawo bestaffa ngala abanye bestaffa nga so kulomsebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iwenze kanjalo kunzima futhi ukuthi angeke abantu beZimbabwe Electoral Commission uthi nxa ubatshela usithi ukuthi ngihlala ku number 2 second floor lapfows bakuphikise anti uzafunga laphana ngeformini labo leliyana ele iafidavit so kunzima ukuthi benzeni into eseqhakathekileyo ukuthi alubana ama ukhetho lwethu luyadipolarizewa ngokuthi kusiyambe siyelungisa ku constitution sikhiphe i first past the post system lay sisebenzise njenge South Africa i proportional representation ukuze lodliweyo laye athole okuncane kwekhekhe ngoba vele ngichila ukuthi kubangiswana ukudla so kungaba njalo kuzadipolarize ukhetho kwenze ukuthi abantu ama tensions angabi high abantu bangalwi kakhulu so ke mina yiwe mbona ngani kungasolve i voters roll kunzima ukuthi Zimbabwe Electoral Commission yenzeni kasihambe siyetshintsha imbangela eyenza kube lodlakela eyenza kuhlale kulensolo yikuthi umthetho wethu okhangela ngokhetho isystem yethu ithi yena owinile uthatha konke so singalungisa khona phana kuzayehlisa ipolarization le tension
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo Izinja ezithiwa ngama pitbull ziqhubeka zihlasela abantwana labanini bazo kwele South Africa Lezi zinja ezibikwa zivuka uBhova Mahlayana sezihlasele zabulala abantwana abambalwa zaluma njalo zalimaza labanini bazo Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube
Baba Kande izinja lezo kuthiwa ngama pitbull ezi umonakala esiziwenze kuleli lizwe umkhulu kakhulu njengoba sisizwa umntwana odliwe izinja zona lezi ayisiyo into yokuqala even abantu abakhulile sokuleminyaka vele kusihlala kusiba lezehlakalo ezezinja zona lezi zibulala abantu zibulale abanikazi bazo so umonakala wakhona ngomonakala wesabekayo ungacabanga ukuthi kunje uzele ulo umntwana inja kamakhelwane ilokhuze idla umntwana imqe lobe edliwe ngeyakho kuyinto ebuhlungu kakhulu isihluke sikhulu kakhulu umphefumulo nje womuntu lobe ngaba ngoyedwa ukuthi ufile is just too much so izinja lezi abantu sezibaqedi zonile kakhulu kuleli
wona umhlobo wezinja zona lezi uyakuzwe na ukuthi ukhona eZimbabwe njengoba singazi sizwe ukuthi ubakhona abalunywayo khona leZimbabwe
baba Gandhi akaze ngizwe ukuthi ukhona umhlobo lo kodwa ngicabanga ukuthi ukhona ukhona kungaba yikuthi kwesikhathi ukudla eziyabe zikudla ngikhumbula kudala abantu bayakuthiwa kule mastate ukuthi iphiwa izinja ukuthi zilume lazo nalezi ezijayelekileyo bezivele ziluma kodwa ke lezi ezidla umuntu zimbulale hayi besingazazi ngiyacabanga ukuthi zingabe zikhona eZimbabwe kodwa akaze ngizibone ngoba inja yakhona iyingozi kodwa ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi iyabe igcinwe njani isidlane mina khona apha endlala khona kwaba besihlala ahlala layo manje amasela ayajikela ipoison zifi izinja nxa ifuna ukutshwe ikhona besihlala lawo lapha kodwa ayizange ilume muntu kodwa inja eyingozi efuna ukuthi inakekelwe kakhulu
ngokubona kwakho uhulumende kumele ayenzeni owe-South Africa ukuze udubo lolu luphele
uhulumende kumele afake umthetho oqinileyo ngendlela engikubona ngayo umthetho oqinileyo njalo kube lendlela yelayisensi yokuthi umuntu abe lenjawana leyana kubonakala ukuthi uzayigcina njani kuhanjwe kubaye ziyekhangela kumbe ngama-inspectors bafike ba-inspect ukuthi injalana igcinwe njani ba-check-e futhi ukuthi injalana idlani ingadli ukudla okuzayenza ukuthi ibe lolaka kakhulu lapha ziyafuya izinja abantu besithi benzela ukuthi kube safe njalo abantu abalezinja balendlela ababudede ngayo besikubona lathi emakhaya ukuthi umuzi olenja bayakubona wena uyathutsha umuntu angena endlini ngabo befuna ukubona ukuthi kumbe zingakwenza soke kumele ukuthi uhulumende abe lomthetho oqinile ukuthi injalo ingaphonguba ukuthi noma ngubani nje azithole ela siyake sizithole lapha elokishini ubona abafana behamba bezibambe ngelokuzeni bezibambe ngamabhanti ukuthi vele zisiwa nga uzibuza ukuthi injalo isiwa so injalana kumele kungavunyelwa ukuthi umuntu ahambe la emphakathini ayiphethe emphakathini njalo abe le license ukuthi ucompetent ukuthi ukulungela ukuthi angagcina inja enjeya injalana ifana lesilwane seganga sona siya ukuthi izilwane ziyavalelwa lazo izinja zwelezi kumele kube njalo yeah siyabonga
hayi lati siyabonga lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg uZulu owaphatheka ekutshengiseleni okwenzakala ngenyanga kaLwezi ngomnyaka ka-2017 uthi uyazisola ngalokhu ngoba isimo esiselizweni sesenzima kakhulu ukwedlula lokho kwakukhona uMongameli Mgabe esakhokhela. Abanye bathi uMnangagwa ungcono kulomgabe ngokuvumela uZulu ukutsho imbono yakhe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasosha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo isinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonitshwa ngemfanelo.
Emasoni uMnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impila kahle yethu lokisehla isehla ngelanga onke ama youth azisela msebenzi akusela kudla soyi kudubeka kuphela ikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenzi enzo kwedakamizwa ngoba kusela msebenzi eminingi nxa ka ED.
Amazwi kaMaphosa agcizelwe unkosikazi Audrey Maseko naye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu.
Halo mkhokheli okhona kathesi uMnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo instead yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo 100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba worse ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo.
CCC umnumzana Felix Mafa uthi njenge bandla babesasa yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwaMgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya uMgabe lo Mnangagwa. Ngibona ngani uMnangagwa waba yi-student kaMgabe for almost over 40 to 50 years. Ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa nguMgabe. Yikho ke sehlanganisa lokho wakufundayo lokwakhe. Ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulomnangagwa bayaphosisa.
Thina kwebandla leZANU-PF umongameli wethu uComrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile, kathesi isikhathi sokubumba, isikhathi sokubambana ende isikhathi sentuthuko. Uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu. Amazwi kamongameli wethu President Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe, asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu.
Ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye sihlala ehanqwe ngamasotsha. Umnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayibalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leMasvingo eleThe Mirror libika ukuba abongi sebe besibhedlela seGudu Rural District Hospital balile ukwelapha abalandeli bebandla le-CCC abathunjwayo batshaywa kwabuhlungu ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezokhetho we-Electoral Amendment Bill wethulwe kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ngolwesihlanu. Lumthetho wenza kube lula ukubhalisela ukuvota ngoba abantu abasadingi amaphepha amaningi-ningi atshengisa ukuba umuntu uhlala ngaphi. Njalo lumthetho usuzagcizelela ukuthi incwadi zokutshayela ama-driver's license awasetshenziswa ekuvoteni kodwa izithupha lama-passport yiwo kuphela okuzasetshenziswa. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Basakazi kwesitudio 7 sanibona. Siyabaza Joseph Chuma lapha abakhuluma abantu mnanga ugovernment kamnangako uyasebenza le new dispensation yabo le iyasebenza. Ngeke silisole wochuma loba le deep new dispensation yenu le iyasebenza kanti vele lingakho thini ngoba vele lingasola phela lizaluza imisebenzi. Kufanele lincome noma into engekho. Ayikho nje into eliyenzayo iZANU-PF njengamathebelele ndingapha. Siyazi nje ngegugurawonde ukuthi ziyathi mayithatha umbuso. Kuthe kulomnyaka nje o-embili ithethe umbuso yangena emathebelelendi yazokubulala abantu basemathebelele. Yiyo thini izano singamaNdebele sikwazi yakwenzayo. Ukuthi khona into enhle yake yayiyenza iZANU-PF thina asiyazi, asinayo futhi special thina maNdebele. Maybe khona le Harare, maybe kukhona yake yakwenza sikwazi. Kodwa ngapha eMandebele naye ayikho into yakwayiyenza ngaphandle nje kwe-ground kubulala abantu, yikho esikwazi ngayo izano. So sicela nje obabuthuma bengabe bekhohlisa abantu bekhuluma into engekho ngoba siyakwazi ukuthi into abayikhulumayo bayisiloqiniso.
Salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngumoya. Ngajabula le audio mayingafundwa. Hayi siyezwa kuyakhulunywa ngamaphoyisa labezekhi. Laphana ihluphe esinalo laphana iphoyisa lingasebenzisa umthetho walo liyaphelelwa ngumsebenzi. Yikho sithola amaphoyisa supporta iZANU-PF ngoba imoto lezi zabantu laba abeyinsiza lefelabus ama number plate yemoto lezi yazabizwa so bekufanele ukuthi abantu labo babanjwe babotshwe kodwa kuphelele emoyeni.
Futhi tangira lingamfa lo othamisa lingamfaka ngizathi Mnangagwa ubengcono ngoba nanku abantu bathi umgabo ubengcono. Umgabo yini into obengcono ngayo akulavini wani yitsho liqambe lingingathi ubengcono yini anto ezithi Mnangagwa sethi ubengcono ngoba ibhoda siyakhiwa inhle lebhodini liyakhiwa ne warm affairs and panicy cone. In a stage laces of Kate Wanki, Siakulunga Rito, Kunago, Stitch yourself. Yes, there's a turn at me Shangan, Titamili, Kwai Shangan, Matuzan, and this has vagism. Even one of our quarters in support, and Laguma Minister Zaki, about this individual, the view corner, Savale Party with the law, was Fiso Moyachone, what to be the Fagili, and as a father of professor, Loloku, the new professor, to Luan Finance, Luani, Woma Face, the one who no wins awake, as in candy, but wins awake, who no, Sakampo, no, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sukumeni sonke nisambeni si rejesta. Abantu liyazikhethela abantu libafuna. Kuma kansila la kuma MP la kupresidenti liyazikhethela abantu libafuna. Kete ninu chincho. Sifake ninu chincho matoto. Mina tina njenga mayuti. Anyege ngachukuti kuhine singetwa ngakwa sikuboni. Asikuboni tina njenga mayuti matepele nisilupegi. Akula maproject. Akula na kubuini. Singabantu nje kupele. So matoto. Wake up. Sukumani se vote. Mnenkulumayo ni mutanye nimalo ni mwelu nisevu bitistrit kwa nalapa kuwa 9 nizalwa ilupani siti dinjani kwa nalapo panse ilupaga sopo kwa mkona lapo aloisi mwe bingedela bonke bingedela ebu bitistrit wati 2 panzi kwa nalapo mtala umachazi nyambingedela kakulu oku CCC kwa nalapo ndani zichene bingedele skanda bingedele nkosikazi bingedele nyati nyabo
salibo nani wasakazi wa studio 7 yali bingedela la bada lele imina nyabesa nsizugushu unja mwabandu anabangani kangaka utuwa batuwa lakala vezi tuwele abandu anabale 10 to 11 years kutuwe base kwende no mama da wabimbati ngubetu mtu anweyenti vo mama sakele nukutanda matota ngabandu abetu abanye bamitiswa ngoboyisi abanye ngabo malume abanye ngabazulu abanye bamitiswa ngomakelo anumama shatambo uenda sibili mbati ngubutu mtu anusekwende umtu anweyengandi kula limpilo za abandu ana asakele nini vo mama umbeni hivuvila umbe kutandu usechenzo langa matota omunye abe kwa zivelu tumga kuapizu mtu ana abese sithi ngenxa yokuthi unxe ngokuthi umkakhe uzobotshisa lelamba abese sitemntwana nuthuli umntwana azabona akalela impilo likhohle ukuthi umntana lana uyakhula kusasa ingqondo ziyabuya kusasa uyalivophisa asiyekeleni mina vele ngisolo mama ngoba usuke ezobotshiwe ungubaba akuyenzi ukuthi umntana omncane ongaba le 8 years ukuthi uyalala lomuntu azamithisi kumbole 10 years azamithisi umzali engakwazi omama babe kwazi omama sesathanda imendo ukudlula abantwana bethu sibulala impilo zabantwana bethu awungeke vele kuzothi umntu anangabza mitho mama siphaka neni sekeleni inamba le yakhula kakhulu kuyitho mama akula ntandane la ngabantwana abangamankazana abalabazali baboshwa lizwa njani shwa endikubuhlungu lokushwa mina ngekhala ngomama obaba ba right ngoba bayanikwa labo bantwana yiko bengabotshiswa
malele labasakazi video 7 yani ngelela bakwethu sikhili njani yonke ubuhle balezi indaba esizizwa kuni wireless bantu zenza wonke umuntu azizwe ungalalela nje uvulile nje uphele iwireless yakho uzwe uzuzwa ngazani uginye iphilizi nokuhlambula umzimba shuwa mina kwakungenze kube njalo khona faline ezwangikhuluma zoba ngidinge ngifake okunye okungumbono kwami lapha engiyangikubona kule ndawo kulezi nsuku le eyokudlwengulwa kwabantwana abantu indawo yokudlwengulwa kwabantwana le asinanzele kule nto eyi-one la engiyangibone engiyangikubone ukuthi edolobheni lapha omama bonke laba abahlezi emdulini yezitolo labana bona bana abantu balembangela yakhona okho kuyisudlwe ngulo wabantwana omama labana balamaphilizi abaphetheyo khona phana nxa uhamba ukuthi uyadluluze zethi baba silamaphilizi abobaba lapha uthi uyadluluze omunye lapha baba silamaphilizi abobaba lapha futhi ubaba bayathenga amaphilizi ana ethi sathengile seliginya esiyafika endlini efica umama kakho nakho kumntwana phuthuthu akukho ngenye indlela nxa eseginyile iphilizi lelo ngoba inja vele nxa isilobhova isakhethi lomnikazi khonokho ngikutsho ngoba kwelilanga mina ngokwami engikhulumayo ngiqhawula ukufa igama lami kwelilanga ngiyazihambela ngidlule kwampana umama omunye besithi baba amaphilizi abobaba silamaphilizi abobaba lapho ngachilika ngakhangela ngaya kuye
ngambuzisisa ngawo wangitshela ukuthi liphezi likababa nxa esele engutsheni lomama. Ngathi right mama, ngingathenga iphilizi leli sihamba zonke. Wahle wayala into abantu bayakwazi ukuthi amaphilizi abo kani unganga walelani engumuntu omdala okhulileyo, ngisithi ngithenge sihambe sonke ukuze ngiyebona ukusebenza kwephilizi. Yibo ababangela lokho mama labana, bese kusiba khona nje lokunye nje abantu mntu izigangi zabantu abangobaba bokuhlawukela umntwana. Kodwa imbangela enkulu yona lana amaphilisi. Ngiyabonga, ngiqhawula ukufa ngisele phansi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuphuma egcekeni kukamnumzana Donald Trump ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 sokuthiye ilizwe leMelika lidabukene phakathi ngemibono. Abanye ababalisi abalandeli bakhe labo bathi bekungamelanga ancintise, kodwa bakhona abamsekelayo besithi loba kanjani bama ngaye, ngoba ngesikhathi aze abuse umnotho welizwe wawungamanga madlolongwana njengalokhu oyikho khona okwamanje. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Innocent Ndibali, njalo ekhokhela ibandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe. Phuma egcekeni kukamnumzana Donald Trump ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023 sokuthiye ilizwe leMelika lidabukene phakathi. Abanye ababalisi abalandeli bakhe labo bathi bekungamelanga ancintise uTrump, kodwa bakhona abasekeli bakhe abathi loba kunjani bama ngaye, ngoba ngesikhathi aze abuse umnotho welizwe wawungamanga madlodlongwana njengalokhu oyikho khona lezinsuku. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Innocent Ndibali, njalo ekhokhela ibandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe.
UTrump lo Biden abachiyananga ngoba bafanana, ngoba amakhiwa into ekhona iAfrica bayizonda, njalo iAfrica bafuna ihlale iku state of colonialism, iAfrica ihlale ingani vele yona into engela msebenzi nje. Sike sambona uDonald ethethisa iAfrica esithi ekhuluma amabala engeke ngawatsho lapha emsakazweni. Kodwa okwenzakalayo ukuthi even uBiden lokho ebuyileyo akulanto ayenzileyo, kodwa uextendi lama sanctions, ama illegal sanctions against Zimbabwe. So between the two of them akula ongcono, ngoba bonke they've continued to maintain ama sanctions against Zimbabwe, and they've continued to ukuthi bengahloniphi Africa as a whole.
Sesikhangela usekelo umnumzana Donald Trump owayelalo, kumbe singathi ubelalo kumbe lokhe lalo khonapha eMelika. Ubona ngani luyabe lokhe lufana yini nxa engancintisa, kumbe lungancipha kumbe lungakhuphuka, ukuthi bonke abamsekelayo lokhu bemthanda njengakuqala?
Engancintisa uDonald Trump uyawina eAmerica, ngoba vele amakhiwa ahlezi vele befuna umuntu onjengoDonald Trump. Kodwa ungakhangela futhi lento ezenziwa uBiden ukuthi uyaphambanisa izinto, usuke ehamba nje ngani uphongu qanqatha nje siyale kuyikuthi ingqondo asisebenzi kuhle. Abanye sebebone ngani hayi uDonald Trump engabe engcono. Ngibona nxa engakhompyutha sibili uDonald Trump uyawina. Uyawina, ama-Democrats aluza. Ngoba uDonald Trump ulama die-hard supporters, ulabantu even ama-racist amsupportayo, ama-rednecks amsupportayo. So uDonald Trump ulakho.
Hello, umnumzana Innocent Ndibali ocubungula ezombusazwe, njalo ekhokhela ibandla le EFF Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhilitane. Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba weFIFA World Cup uqale izolo elizweni laseQatar, lapho iqembu leQatar elinqotshwe kona nge-2-0 ngele-Ecuador. Namhlanje leNgilandi lizadlala le-Iran, ele-Senegal linqikilane lele-Netherlands, kuthi ele-USA lizadlala lele-Wales. Yiko ke okuphetha kona iindaba zethu zalamhlanje. Asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ngo ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30.